Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 25 kumpalakazi 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iningi lithi ukukhuphuka kwenani labahlaselwa yi-COVID-19 kuphazamise indlela ilanga lekhisimusi elinazwa ngayo lonyaka osukuvangele ukuthi lidlule njengawe wonke amalanga.
Ikhisimusi leyo inzima ngoba thina njengabahlali bemakhaya siyabe sikhangelele ukuthi sizazuza ukudla okuvela emazweni. Manje lonyaka umkhuhlane lo owe-corona uvayile abaningi kabaphumelelanga ukuthi babuye.
Sizakuzwa abalaleli be-Studio 7 bebulisa izihlobo labangane ngaleli langa lekhisimusi.
Siyalibingelela abangane lesihlobo be-Ward 3. Ngakuchethe ngiyabingelela lonke, ngiyabingelela abasekezi, ngiyabingelela simatopo, ngiyabingelela ubulawayo, ngiyabingelela sekayi.
Umnumzana Meli Ndlovu wethove ibhayisikili esuka eSouth Africa esiya eZimbabwe usexhasanile nenhlanganiso elwela ilungelo loluntu ukusungula umkhankaso wokulimukisa abantu ngomkhuhlane we-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Izakhamizi zemaphandleni zithi ukukhuphuka kwenani labantu abahlaselwa yi-COVID-19 kuphazamise indlela ilanga lekhisimusi elithakazelelwa ngayo lonyaka osokubangele ukuthi ledlule njengazo zonke nje insuku. U-Albert Ncube usethulela lolu daba eseGwanda.
Iningi lezakhamizi kulesi sabelo zilezihlobo ezisebenzela emazweni abalisa le-South Africa laseBotswana ezivame ukuthi zibuye ngalesi sikhathi sekhefu lekhisimusi ukuzobona isihlobo labangane. Kodwa lonyaka kulandela uqhamuka komkhakha we-Omicron, indivakazi buyanga ngobunengi okudale ukuthi ilanga lekhisimusi libe duma. Unkosazana Lindiwe Moyo oyisizalwane sakuleli esebenzela kwele-South Africa ngomunye wabalutshwane abazekhaya uthi iningi liselemva ngenxa yezizathu ezithize.
Abantu bebengelaqiniso ukuthi kuzohamba njani kuma-borders because i-border leZimbabwe livaliwe and so bekuthiwe kuzaba le-quarantine. So umuntu abesisuka cabanga ukuthi uzospenda ama-days amaningi eku-quarantine acine ngelasikhathi eseneleyo sokuthi abonane lemuhle. Then isinye isizathu sokukhansela ama-plans kwaba yikuthi ukwesaba ukuthi umuntu sengathwala i-Omicron leyo afike ayithelele izihlobo labangani.
Unkosikazi Matilda Dube evokola kuWard 7 eFilabusi uthi lonyaka yikhisimusi ngebizo nje.
Ikhisimusi leyo inzima ngoba thina njengabahlali bemakhaya siyabe sikhangelele ukuthi sizazuza ukudla okuvela emazweni. Manje lonyaka umkhuhlane lo owe-corona uvalile abaningi kabaphumelelanga ukuthi babuye. So abantwana abalakho okokudla njengeminyaka elingabe sokuqalisile vele ukuphithizela kodwa kakuphithizeli akulalutho.
Okugcizelelwe unkosikazi Saziso Khumalo esine njalo isakhamuzi sevokola.
Ikhisimusi inayo injenje silobunzima obukhulu ngoba kulabangane lezihlobo ebesikhangelele ebebekhangelele ukuthi babuye bazihlanganela lathi njengezimuli konke kakusenzakali. Sesiphongukuhlala njengansuku zonke siyimuli sinjalo. Okungukuthi ikhisimusi anti isikhathi sokuthi sivakashe sichelezele abangane sibe lezihlobo zethu esingahlali lazo ezisivakashelayo.
Unkosikazi siphathisi wenkqala wesilikwe kwana North uthi njengabomama bebehlanganise imali emaclub kodwa ukudlaba lakho aweneli.
Lakhona okwesikuqoqile emaclubini singomama asingeke size sithi siyacelebrate ngakho ngekhisimusi ngoba nxa singathi sikuchithe ngekhisimusi singazi ukuthi 2022 lo usiphatheleni kodwa kusobala nje ukuthi sisaqhubeka ngayo iCovid. Njalo ilobo nzima kanti kudala sasikwazi ukuthi ngekhisimusi nxa kuwe kungekho ngajabulisa ngakho abantwana liyaphuma labantwana liye komakhelwane kumbe liye kwenabani ngale akuhambeki ngenxa ye-COVID akulamuntu ofuna omunye emzini wakhe.
umnomzana Gabriel Moyo oyisakhamuzi amawane uthi impahla kazibambeke ezitolo.
Ikhisimusi le hayi abantu vele abala lutho sibili into abalazo ngoba yona imali kayikho ebantwini, so yikho nje lapho kungazani kulo hlupho khona, ziyadura akuthengeki.
Osakhulayo Constantine Pofu, umqoqo wenhlelo zeMatobo Youth Development Initiative oyemapisa, uthuzile kumele azithokozise kodwa engadlulisi amalawulo.
Kuqakathekile ukuthi abantu balandele imithetho ebekwe nguhulumende ukuze umkhuhlane lo ungamemetheki. Kumele ukuthi bagqoke amamaski sibili, bengahlanganyeli kulezinye indawo, ikakhulu ama-business centers amancane. Nxa abantu bekholisa bebaningi kusuka kumkhuhlane uyamemetheka masinyane, basanitize.
Inani lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 kuleli liyaliqonga njalo ngolwesine bangamathumi amabili lasikhombisa 27 abafileyo ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 kuthi izolo kufe abalithumi lasithupha. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Ukusenjalo, umnumzana Meli Ndlovu ochove ibhayisikile esuka eSouth Africa esiya eZimbabwe uxhasane nenhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-South Western Region Gender Network ukusungula umkhankaso wokulimukisa abantu ngomkhuhlane we-COVID-19. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Umnumzana Meli Ndlovu uqale umkhankaso wakhe wokulimukisa uzulu ngobhubhane lwe-COVID-19 elokitshini lenkulumane kosekusile, wasesiya ezitolo zenketha 6 wacinela ngenketha 9. Umnumzana Meli Ndlovu ukhuluma ngakulandileyo kobulawayo.
Abanengi funa ukugijimisa ukuthi ngibuye kanjani, kodwa mna injongo yami awareness ye-COVID. Mission yethu yukuthi sazise abantu ukuthi wonke umuntu kumele aphephe lapho khona, kumele aphephe, singavumi ukuthi sivelelwe ngumkhuhlana. Yazi khona manje isikhathi sama-holiday, so ma sihlangene siyifemili sikhuthazane emakhaya ngoba imuli siyadingana sonke. Omunye nomunye ehambe evaccinate and kasizi ukuthi ma usuvaccinatile akusamelanga ulandele umthetho, ma uvaccinatile still uyalandela nalani mthetho.
Umqondisi wenhlanganiso ye-South Western Region Gender Network unkosikazi Chelesile Nyathi uthi basebenza ndawonye lo Ndlovu ukuxwayisa uzulu nge-COVID-19.
Khonapha nxa sikhuluma nge-COVID-19 kuba le-gender-based violence, futhi kuba lokuhlukumezana kwabesilisa labesifazana. Ubhubhane lwe-COVID-19 olukhona umhlaba wonke jikelele luyabulala, so ke asizinanzelele nini futhi siziphathe kahle, singajabuli sidlulise amalawulo.
Umnumzana Qhubekani Chabalala, umhlali wenketha 9, ukhuluma ngalokhu akuzwe kuNdlovu.
Uthe yona yinto emqoke imenze wathova ibhayisikile wayekela mhlawumbe ugada omzansi. Yilokhu yikuthi uzama ukubana eyitshengisele ubusiriyasi be-COVID-19.
Ukhansila Rodney Jele uthi indlela esetshenziswe nguNdlovu ikhange abantu abaningi.
Iprogram yethu besiconscientize abantu ukuthi COVID lokhu isakhona phakathi kwethu. Sibuye lolunye uhlelo olutshiyeneyo olubiswe lijaha lakoNdlovu lebhasikiri, ngoba sinanzelela ukuthi ibhasikiri leli li-attract abantu abaningi, bebona ukuthi kuqakatheke kangakanani ukuthi sizivikele.
Ngaphandle kokusungula lomkhankaso, uNdlovu vele yingcitshi yentshelelezane njalo ulezicoco zalokhu. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngesizwe abalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko bebulisa izihlobo labangane umculo lo eliwuzwa Ithophelela kamnandi ngoka-Jays Marabini ehamba lomkhosi kanye loDumi Ngongola kudlalade elithi Ntunjambili besithi ikhisimusi.
Yeah.
ngalibingelela abangane lesihlobo be ward 3 ekaChechete, ngalibingelela lonke, ngiyabingelela abasekezi, ngiyabingelela simadopo, ngiyabingelela ubulawayo, ngiyabingelela sekayi, ngiyabingelela lonke abebandla le MDCT.
Salibonani lonke, igama lami uKhalid Hadas. Ngibingelela usisi wami uSiphiwe eHarare, abazukulu bami khona le. Ngibingelela umalume wami uSekruta Piwa Mako eMasvingo. Ngibingelele njalo abangane. Ngibingelela umakhelwane bami ngithi lonke libe likhisimusi elimncwa. Unkulunkulu aligcine abe nani alenzele kahle nya. Ngiyabonga.
Sanibonani Studio 7 basakaza abahle. Nangugogo Khanya Shabane. Ngibingelela izihlobo zami zonke zako Khanya. Le ngikhonza labo Makhokhova Church of Christ. Ibe lekhisimusi enhle lomnyaka omutsha.
Sanibonani igama uBusimasina Old Makhwekhwe koBulawayo. Ngithanda ukufisela izihlobo zami zonke esemagumbini amanomhlaba ikhisimusi elihle elihle ligcwele injabulo lomnyaka omutsha oka-2022. Sizibambenini singene singabaphilileyo. Ngiyalithanda lonke lani basakazi beStudio 7. Ngifisela ikhisimusi elihle.
Sanibonani, sanibonani, okhuluma nguJosephat Moyo. Ngajabula le audio mayingafundwa esiyezwa lapha amaphoyisa achithe umhlangano obubizwe nguChamisa ukuthanikeza abadala izinto zeChristmas. Into eyenzakala eZimbabwe imbi, umbuso weZANU-PF mubi, awukho muhle. Ngoba siyabheka manje abantu abadala kusukela kubo 50 years kusiyale bekumele ukuthi ube yiparty yabantu, abantu labo bekumele ukuthi baholiswe igrant ingabe imali yabantu abakhulile abangasakhona ukuzisebenzela, kodwa yona ithule badla imali yeparty bathenga amaplaza. Uthola umuntu ele 5-5 amaplaza betyontsha imali okumele ukuthi size abantu. Ngabe sokusele ukuthi abantu sibambaneni, iphathe nganthwa ingaba unumber 2 MDC, sibambaneni sonkele, kungabi lokho ngamaphathinyana okuningi lokho kungeke kusize lutho. Ngiyajabula le audio mayingafuna.
Njani basazi basithuthu 7 ndawo zonke zedliso zeAmerica, siyabonga. Ngeke siphathela wona. Kuyintwenhle ukuzwa ukuthi le ndoda yakithi egogole ngapha. Esayike from Johannesburg to Bulawayo. Hayi siyabonga kakhulu into ethuthukisa abazungu. Ngijike ngikhona ngapha seJesu Abraham Kate Moyo sakholwane ngithi uvuka njani. Koko phila ukhokho bele muli akwenazela iCOVID-19. General Manager samncedisi ngithi uBenjamin ngale konyongoli nosasithi livuka njani madoda. Ngiye sentana kumama munalo nto kuphila ukhokho besibambe iCOVID-19. Yimi uPeter obhidendune
igama lami ngujabulani Sibanda ophuma enyamendlovu. Ndibingelela ukuqala ndibingelela unkosikazi wami uMambofu. Ndizobingelela ingane yami uAyanda Sibanda, uBanele Sibanda, uAnele Sibanda. Ndingakhohlwa abazukulu bami uLindo uThoko, uMtha, uThando, wonke nje. Sithi libe neChristmas enhle, Mariana.
Studio 7, Studio 7. Ngiyalibingelela bangane lezihlobo ngezindawo ngezindawo ngamadolobho ngamadolobho. Ngiyalibingelela lonke bakithi mithi Merry Christmas kini lonke basakazi bethu kanye labalaleli baka Studio 7. Ngingakhohlwa udadewethu bathabile masu. Linjani izihlobo bakithi, Christmas nansi sesiyibonile. Lanxa kunzima nje ekhaya kungadliwa lutho, kodwa ke hayi uNkulunkulu khona uzasikhulula ngelinye ilanga. Hayi bendibingelela bakithi, ngiyabonga. Yimi uzikode ngisebuTswana. Amen.
Okuqala ngiyabingelela kakhulu kubasakazi be-Studio 7, abasakazi bethu lisiphathele umsebenzi wethu kuhle kakhulu. Okwami kakhulu ngikubingelela abantu bakithi eGwanda lapha kakhulu ngibingelela abantu bakithi, yiko engikhulele khona. Kuse-Arisu kuseGwanda, mina nginguTimothy Mhlanga. Mwa kakhulu abantu bakithi balime kakhulu, balime kakhulu sibile okutshengisela ukuthi khona hhayi inxala engane zulu singaba le-good harvest. Njalo ngakhohlwa ukubingelela bonke abakhokheli bethu abanjeabo sebhuku bethu wabundlovu usikhokelele babandlovu, sithanda ukuthi ukona usikhokelele vele, siyakuthanda kakhulu. Mbingelela umlisa wethu ubabo uRantas ngale ngiyambingelela naye kakhulu ukuthi hhayi umsebenzi awusebenza uhamba kuhle sibili kumanesayo. Mbingelele bonke amanebhawudu oshomithi amanebhawudu wonke akithi angane ayinqabele ukusisela phakathi kwesigaba ukuthi ba umsebenzi wawuye phambili phambi nomsebenzi bamanebhawudu izulu kaline pula hayini.
Ngiyalibingelela lonke lapho likhona, sithi libele Christmas yolichukela nomnyaka omutsha. Yeyibantu COVID lo, COVID imesabe bakithi pa mask enu, ngihlalela nekatshana ligcobe izandla phela ngokusanitizer. Siyabonga, ngiyalithanda lonke, ngilibingelela kumagumbi amanomhlaba empowenzi komalawe kezi le phansi le wanke epupu mpofu konapo emamengweni kunjani mtala. Ye, ngiyalibonga lonke, ngiyalithanda njalo ngumoveni ngwenya edaluka.
Mingayini lo mbuzo abasazi bakasitetiyosele ukuthi why amashabhini elavindele engabuzwa ustation commander wasenkulumane badla naye ngikho phela badla naye ngoba ngamapolisa lawo mashabhini kusela amalokdown onke wayephula ngupresident idinanga ngoba labo badla naye wayengabuthwa amashabhini ngoba ngamaposi.
Labo ngabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko bekulisa isihloko labangane ngaleli langa leKhisimusi. Umculo lo othophelela kamnandi ngoka James Marabini ehamba lomkhosi kanye loDumi Ngongola kudlalade elithi Ntunjambili ingoma ethi iKhisimusi. Sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umholi wenkonzo yeRoma uPope Francis ubonakale namhla emnyango weSt Peter's Basilica okhangelane legceke lapho abantu abakade bethe gwaqa wethulela leyo ndawo kanye lomhlaba jikelele izibusiso. Wakhuluma ngokuphathelane lomkhuhlane weCOVID-19. Abantu baze ngobuningi lanxa bekugodola njalo kolezulu lisina. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lamhlanje kweziphathelane labesifazana sikhangele okuningi obekuhlupha kuwona lo umnyaka. Silonkosazana Magodonga Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso yeWoza.
Kuba lodubo lamanzi. Udubo lamanzi lalo ngolunye futhi oluletha udlakela ezindlini ngoba amanzi agcina eseyinto yokuthona asesetshenziswa ngonanzelelo. Kumele uzinike njengomama ukuthi uyawakha kumbe uvuka uwakhe ebusuku kumbe kulamanye amalayini vele othole ukuthi wona vele amanzi wona ngokwawo kaphumi. Bese kubuya futhi ukuthi amanye amanzi agulisa abantu. Khombana konikala kuyathwalisa nzima ukuthi njengomama usakwasa imuli yakho uyidingelani njani amanzi. Uzahambe uyedinga amanzi kathi aguli. Uwakhe empompini agulisa. Uthi zama ukuthi uwabilise njengokuxwayisa kwa-City Council ukuthi boila inamanzi amagezi kawakho. So kulo bunzima impilo kamama vele inzima kakhulukazi amalungelo abo mama lokho kube le COVID ay kahamanga kuhle. Esikolweni ngapha abantwana bengaxotshwa so kumele kube yibo mama abagijimayo. Abantwana kwabhala imhloliso yibo thina sile toll free ekhangele ngilungelo lezemfundo lesayivulela abantwana kakhulukazi. Kodwa bese simangala ukuthi khona yathola ukuthi umama ibase befona kuyo sibekhala ngalokho ngalokho. Ama phone calls lawa kasi uthi siwathola ko esabeleni seMathabeland kakho kuphela. Isimangala sithola laba vila kuma emashonaland ngapi ngapi lizwe lonke nje jikelele. Besinanzele ukuthi lapho kulinywa khona ngoba kulabo mama besithi bethi mihla ngemihla lapha bengalima balima igwayi balivune selisiyathengiswa bayachaya baxotsha obaba bayithengisa bonke bayithengisa obaba ayithengisa igwayi lana adla imali kulomunye mama osizwisa ubuhlungu kakhulukazi ngisehlekayo lesi esizama ukuthi sisikhangele ukuthi susela ngo-2019-2020 kulokho kumphinda futhi ukuthi nxaso uyalima lime igwayi sekumele lethengiswa aselivunile selipakishe ukuthi lethengiswa uyachaya waxotshe. So kumele kulinywe uyahamba ayilandwa imdeni ikhulumisane kuyela ngkhawu yewondla abantwana kumphinde futhi. So siyabona ukuthi omama bayasetshenziswa kakhulukazi. So yilo into esikhala ngayo ukuthi aluba sithi si-COVID naleyi yebo ngento yomhlaba wonke jikelele. Kodwa kwamanye amanzi yathola ukuthi kulabantu abomama balama grants bahola lapha nalapha nohulumende bephiwa nguhulumende. Kube sekuthi inhlanganiso lezi ezizimeliyo zibe zingezincedisayo. Kodwa lapha eZimbabwe sinanzele kakhulukazi ukuthi inhlanganiso ezizimele zodwa yizo ezithola umsebenzi lazo ziyandelwa kezenelisi. So sikhangela ukuthi khona kulama-vouchers nalawa ayilokhu zen abanye kwezinye izigaba kukuphiwa ama-voucher ukuthi ayihambe ethenga ikhadi, uyaphiwa ikhadi ukuthi uyethenga igrosari, lelo silibonele ngcono. Kodwa kulezinye izigaba ukuphiwa khona imali omama bebekhala ngokuthi bayachaya bathathelwe leyo mali ubaba nje ayezidakazela imali ayidakwe engayithatha nje ayinathi ayithaphuza ayiqede usuthi ungakhuluma uyichayelwe ungathi uyakhuluma usuthi ubhalise ngenamba yendlu yakhe umuntu ulilunga lomndeni wakhe so yena uyinhloko yomuzi kumele ayisebenzeleyo imali. Lo kube umnyaka omubi sibili nxa sikhangele ukuthi khona kwezamalungelo sikhangela amalungelo abomama, sikhangela amalungelo abantwana, sesikhangela nje ilungelo lomuntu wonke nje eZimbabwe. Impilo u-2021 ubenzima kakhulukazi and uqhubeka enzima, asiboni la themba ukuthi ububele bongaphi. Esingakubongela nje ukuthi wena uNkulunkulu imsini imphefumulo yabantu sayisindisa, siphila ngomusa wenkosi eZimbabwe.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Magodo Ngamahlangu. Isiphathamandla senhlanganiso yeWOZA esixoxelayo ekoBulawayo. Luyalandela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lingali tshona njani izilukandaba, siyadibana njalo uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje ngelanga leKhisimusi sixoxa lomfundisi Thandeko Zintimkandla, sihlaziya ilanga leKhisimusi. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga mnumzana Gande, ngibonge labalaleli abalaleleyo ngalolu suku lwanamhlanje olulikhefu leKhisimusi. Hayi, iKhisimusi yalonyaka kwabaningi izaba nje lusuku olubhalwe kukhalenda. Ngobana okujwayeleke kwethu kwenzakale akusoze kwenzakala. Siyakwazi ukuthi okokuqala kulo bhubhane lolo olwe-COVID oluvele lithwalise abantu nzima kusukela nyakenye ngomabasa. Kanti phezu kwalokho-ke abantu kabalalutho ezikhwameni zokuthi bathenge izinto ezehluke kuloku ababakudle ngosuku lweKhisimusi, ngoba yona iKhisimusi ngokwayo imvama yikuthi abantu babazijabulise ngezinto eziningi ezijiyeneyo abangavamanga ukuthi bazenze bebazidle phakathi kwesikhathi. Izigqoko ezintsha, ukudla okungajwayelekanga kodwa kumnandi abakuthandayo. Kodwa kukhanya lo nyaka konke lokho kakukho. Sengitshe lakho ukuya ezinkonzweni njengoba kungavunyelwa ukuthani babuthani ngobuningi, lakho kuza kuba nje into yokuthi hayi lisiko kumele lenziwe kodwa lingelasi sindo seminyaka yonke.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli.
Hayi, ngiyabonga balaleli. Kunzima kunjalo asibeni lomqondo ukuthi izindokwelina ngaziza lunga ngoba vela kulabo suku obungasiwa kulalangele ngathoniyo. Labona bonqabe khona ababangela bunzima bempilo, umlimi uzababonela iplani kuza kwedlula lokho. Libe leKhisimusi enhle, lomnyaka omutsha omuhle.
Kodwa singathi akula bhubhane lweCOVID-19, ubona ngani bekuzaba ngcono na?
Ye, aluba ubhubhane lweCOVID kalukho bekungaba ngcunywana. Hathi kakhulu kodwa ngoba vele abantu baphakathi kobuyanga obumangalisayo. Lezo zakhona ezikhona ziyadula, intengo ziqansile. Kanti abantu benza becabanga ukuthi izikolo ziyavulwa phela. Izikolo kusele ngabona nje amaviki amabili, kufuneka izikool fees, kufuneka amayunifomu, kufuneka lokhu lalokhu, lamabhuku amatsha ngoba abantwana abaningi batshintsha izigaba zokufunda bengena kwezilandelayo. Bekungaba ngcono nje khonoko ngobana bebeza kwenza lokhu nalokhu ukuthi bazame ukuthi bathole leyo mali. Kodwa ke vele impilo yabantu laba eZimbabwe ngenxa yobuyanga obukhona ilokhu isiya isibalukhuni sibanzima. Kwayesikho ukuthi lubhubhane lodwa, kodwa ubhubhane lwengezelela phezu kobunzima labo abantu ababhekane labo kusukela emuva khona le. Vele abantu kuleli lizwe sebephila ngomusa kamlimu ngoba akulanto abangayenza, bayibambe ngezandla bathi lokhu ukuza senza siphile ngcono. Sebephila nzima abantu. Yebo, ngabe kalokho bekuyabanganeno kancane, kodwa vele impilo zabantu hayi.
Manje ngokubona kwakho ubona ngani isiko lekhefu leKhisimusi leli ngendlela ebesilazi ngalo liza kuya liguquka na ngesikhathi esilandelayo?
Hayi, lona isiko ngokwalo nxa silithathela ukuthi usuku lweKhisimusi lona ngokwalo sibili luthathelwa enkolweni yesiKristu, kutsho ukuthi iKhisimusi njengesiko izasala enhlizweni zamakholwa ikakhulu ngoba namakholwa bazahlala bekholiwe ukuthi usuku lweKhisimusi kuzalwa kwaJesu. Lokhu akusoze kuguquke, kodwa kwabaningi labangakholwayo iKhisimusi phela siyaphenduka laba likhebu lokuthi abantu bahlangane babonane bevele endaweni eziningi ezishiyeneyo. Nako siyabona abangaphandle kwelizwe abafisa ukuthi babuye, abanye babuya kanye ngomnyaka, abanye kanye ngeminyaka emibili babuye bazojabula lezihlobo zabo. Kodwa-ke kungaqhubeka kunje, abantu bazaba leKhisimusi yama-WhatsApp, Khisimusi yamafoni, thunyelwe lokho okuncane, abantu baphokuncinda nje izithuba. Kodwa ukuthi baze babonane sibili mathuba, hhayi, kuzaba lukhuni kakhulu. Yebo, njengoba zonke into nje zingaziyaguquka, lalo leli khefu ngibona ngenye indlela sibili. Nxa into zingaqhubeka zinje, hhayi, abantu benkosi bazamela bakwamukele ukuthi into seziguqukile.
Lo ke ngumfundisi Thandeko Zinti Mkandla ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gandle, ngilifisela usuku lweKhisimusi oluhle. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo, lilale.
Ngakuhlukani besikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Iningi lithi ukukhuphuka kwenani labahlaselwa yi-COVID-19 kuphazamise indlela ilanga leKhisimusi elithakazelelwa ngalo lonyaka, osokubangele ukuthi ledlule nje njengawo wonke amalanga. Umnumzana Meli Ndlovu othova ibhayisikili usexhasane lenhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-Southwestern Region Gender Network ukusungula umkhankaso wokulimukisa uzulu ngomkhuhlane we-COVID-19. Siluqeba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha e-Washington DC.